indaba yama tariffs le ngani izahlupha kancane ngokubona kwami uTrump njengoba esaletho ukuthi yena uyi-deal maker ubona ngani ama tariffs indlela yokuthi akhulumisane namazwe wonke ona lawa alwisana nabo ngama tariffs ngoba eqinisweni ama tariffs wona wawo ngenye indlela ngama trade wars angithi ikulwa nokuthengiselana so akula ma winners at the end of the day ngoba intengo ziyakhuphuka khona lapha ekwelemelika ziyokhuphuka la kwele-China so uTrump yena ngokubona kwakhe ucabanga ukuthi abantu bazoguqa before kube lomthelo so ngenye indlela usebenzisa ama-tariffs njenge-negotiation tool kodwa-ke kuzazwisa ubuhlungu ndawo zonke lapha nangale njengoba ubonile kwele Canada lase Mexico yena uTrump ngokwakhe ugcine ekhulumisane labo kwavunyelwana ukuthi bawathovele phambili mhlawumbe azoqala ngemva kwenyanga
iChina yona ubona iluphatha njani lolu daba sizabona yini labo bekhulumisana kusiba lokuvumelana loTrump
eleChina lehlukile kancane kulamazwe la amabili iMexico leCanada eleChina okokuqala livele liyifactory yamazwe wonke lawa asentshonalanga so alikwazi ukuthi liphindisele kakhulu ngoba vele yonke into enziwa eChina ikakhulu ethengiselwa kwamanye amazwe ethengiselwa ngapha emazweni asentshonalanga so ngokubona kwami ungakhangela even ngendlela umongameli wabo ayibambe ngakhona indaba yakhona kubonisa nje ukuthi naye ufuna ukuthi uhulumende weMelika ayilungise le ndaba ingakafiki khatshana ngoba i-impact yakhona ikhona eChina ngoba ama-products abo wonke amaningi aza ngapha so ngibona ngani ekukhulumisana kwakhona ngeke kufane indlela akhulumisane ngayo lama-Canadians lama-Mexicans iChina angeke kufane bazoyibamba ngendlela etshiyeneyo ngoba iqakathekile iChina futhi nakubo abalapha kuleli lizwe lasemelika iqakathekile ngoba ama-products wonke nabo bawathola khona so okusalayo bagcina bekhulumisene nje ama-tariffs lawa agcina engafakwanga ngoba ukukhuluma iqiniso naye uTrump angibona ukuthi uyawafuna okwamaqiniso uwasebenzisa njengethulu yokwethusela ukufosa abantu ukuthi bavume akufunayo.